Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyini ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 28 kumabasa 2017 nguntungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi owezetitf uvulwe okusemthethweni lamhlanje ngumongameli weleNamibia, yena okhuthaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe.
Yeah, ithina njengebandla singabona amakhansulete kawathembekanga Sandy service lati sandise ukuthi sibaqothe ngoba ubufakazi obukhona ngudeputy mayor wethu eHarare uMbanga lapho esabona kontike tembe isamkipa.
Ibandla leMDCT lisola umphathi ntambo bona ngokuthuthukiswa kwezabelo ngokuxotsha amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni ye-Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare namhla bafikise insuku ezisishiyagalombili behlala egcekeni ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ehlaziya ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iFreedom House ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeka ehlukuluza intatheli zindaba ezenqabela ukusebenza zikhululekile. Inhlanganiso le yethule amazwi lanamhla embikweni wayo oqondane lelanga lentatheli zindaba elePress Freedom Day ngeviki ezayo. Umqondisi wehlanganiso le unkosikazi Jennifer Dunham uthi lanxa kunjalo izwekazi le-Afrika lingcono kakhulu kundaba zokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba nxa kuqathaniswa lamazwe ase-Asia Pacific. La ngamazwi acizelelwe ngumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wehlanganiso emela intatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists.
Akula okuningi okumangalisayo esingathi sicoguqukile lokho kufana nje phosephose singathi lokho kusiba nzima ngoba ngananzelela unyanga esanda kwedlula sibone kubotshwa intatheli zindaba eziningi zivalelwe esitokisini zibotshelwa ukuthi beziqhuba imisebenzi yazo amapholisa kade qhubeke lokho ebabopha sacina sesicela ukuthi sibe lomhlangano lomkhulu wamapholisa uthi uri wabe sithi sihlangane lo lalobona ngokudlelwana phakathi kwamapholisa labantu sinasistant commissioner Charity Charamba saba lomhlangano sacinise sithi lathi sesikhala ukuthi kanti sokuhamba njani sokutheni singasebenza njani ukuze intatheli zindaba zingabotshwa kwaba lokuhle nje okwaphumayo khonapho kodwa asikho ukuthi kwaba ngcono ngoba uviki esanda kwedlula zikhona ezinye intatheli ezike zabizwa ngamapholisa e-Central zibuzwa okungaqondakaliyo ukuthi intatheli zindaba zisebenza kanjani. Ngakho-ke sithi isifiso sethu ngesokuthi kungabi le ntatheli zibotshwayo uma ziqhuba imisebenzi yazo.
Udaba lokuguqulwa kwemithetho efana lephosa le-IPA elihlezi likhuthaza uhulumende ukubana ayiguqule ludaba elisakhuluma ngalo na libona ngani lokhu kuzakwenzakala ngolunye usuku?
Udaba lolu alusiphathi kakuhle kakhulu ngoba lokhu sakhangelela ukuthi ugatsha lwe-Ministry of Information ukuthi lulethe i-program yokuthi nxa sikhangela phambili bazaguqula njani imithetho yona le ayipha leposa ukuze ihambelane le-constitution ngoba ezinye ingatsha sezahambisa uluhlu lokuthi zizaguqula njani imithetho yazo kuze ihambelane le constitution entsha. Lokho akukwenzakali kugatha lwe information.
Umnumzana Foster Dongozi ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni yeLeonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare lamhlanje bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala phandle egcekeni nje ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Abantu laba abalitshumi lasikhombisa bathi abala lapho abangaya khona njalo kabala mali yokuziphilisa le mpahla yabo iqhubeka isonakala ngenxa yokunethwa lizulu. Kuviga intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Iziphathamandla ezibangele ukuxotshwa kwabo zithi zazi abayisithupha kuphela kodwa bona belitshumi lasikhombisa. Laba bantu bathi impi yokubasusa kule ndawo yasukela ekubhubheni kukamayisungula umnumzana Anton Alvin ngomnyaka 1985. Umuyu Alvin owaye lobugoga laye wakubona umqowa uthi asize abanjengaye wasungula le ndawo eHarare. Ilena Cheshire yayitholiswa usizo olwehlukeneyo kwabagogekileyo okubalisa olwempahla ukudla lemali okwakuvela kwabasizayo kulelila kwamanye amazwe. Abaxotshiwe laba bathi lindawo ngumuzi owanikezwa kwabe Leonard Cheshire Zimbabwe kungela mbadalo. Bathi laba bantu asebehawukela lindawo befuna ukuvuna lapho bengalimanga khona. Omunye walaba bantu abaxotshelwe phandle kulindawo ngumnumzana Thomas Mchadenyika owaqala ukuhlala kiyo ngomnyaka 2010. Kesizwe imbono yakhe.
Umthetho othi ngawalondawo awulesikhathi ukuthi uyiresident uyahlala ngesikhathi singakanani. But ama-trustees abesikhathi ukuthi bona bayahlala i-5 years kuphela. Ngase kuqale i-5 years bakumele bahambe, abashiye imisebenzi.
Abogatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwelungelo lezisebenzi lenhlala kahle kaZulu beke bazama ukuthi abantu laba bayehlala okwesikhatshana endaweni yeRuwa Rehabilitation Center. Kodwa abakwemukelanga lokho. Umtshalenyika ulandisa phezu kwesizathu sokwala kwabo kuyahlaliswa kuleyo ndawo okwesikhatshana.
Izathu sakhona ukuthi kwakungela blueprint plan ukuthi bathi bona sihambe eRuwa. After iRuwa sizeyangaphi. Siyawazi ukuthi iRuwa isikolo, i-vocational training center.
Uthi uZulu kalazi iqiniso lokwenzakala kulindawo.
Abantu ukubuya lapha phela ukuya kuhola. Bafuna ukubaleka eqinisweni kuphela. Abantu babuya lapha baletwa nge-constitution. Constitution ithi yona is a place to share.
Umnumzana Wanda Mkanganise ogogekileyo laye ubehlala kulumuzi utshengise ukukhathazeka ngesimo akiso.
Mumbamache mumu mtaitobatsirwa kuti zvinhu zvitofambe. Titodzirwo pane vanhu vaitibatsira nyange mupakura kuti tirare kwacho kutidzirwe apa taamurodi.
Lucuku oluqondiswe kibo asebexotshelwe ezitaladeni ngendlela engelazwelo khona elizweni iningi labantu lizithi ngamaKristu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zalendawo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla leMDCT namhla lisole kakhulu umphathi ntambo obona ngokuthuthukiswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukwere ngokuxotsha amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. UKasukwere umise umsebenzi wonke amakhansila ebandla leMDCT angamachumi amabili lanhlanu izolo. Agoqela umeya umnumzana Philip Mutoti wakhetha ikomishini elabantu abathathu ezaquba umsebenzi wedolobho loludaba lusacwayisiswa. Ibandla leMDCT lithi uKasukwere ukhethe umngane wakhe ukuthi akhokhele ikomishini le. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Kumalo uthi okwenziwe ngumnumzana kaSukuwere indlela yebandla yokuhlukuluza yezanu-PF yokuhlukuluza amalunga e-MDCT ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Lokhu okwenziwe nguKasukwere thina njengebandla le-MDC akusiphathi kuhle ngoba nxa yena ikhuluma ngokuthi abantu kabethembeki, oqakathekileyo ukuthi aphume lobufakazi obutshengisela khonoku ngoba thina njengebandla abantu abangathembekiyo kasivumelani labo, kumele bahambe. Kodwa lokhu akwenzileyo kukhanya kukhombisa belungiselela ukhetho luka-2018 ngoba sonke siyazi ukuthi iChidungiza ibambane lendawo zamaphandleni oseke kusiya phambili le. So sebedinga indlela zokuthenga abantu abakhalene leChidungiza ukwenzela ukuthi babavotele kukhetho. Anti sonke siyazi ukuthi umsebenzi kaKasukwere ngokuhamba inika abantu umhlabathi, lanxa umhlabathi wangkhona kungasomhlabathi wokakha izindlu, bathi uma sebeyiwinile ukhetho babe yibo futhi abantu besiyadiliza lezo zindlu ngoba bakufunayo sebekutholile.
Kodwa lani njengebandla lalithi nxa libone ukubana amakhansila enu kethembekanga lithathe amanyathelo aqinileyo na?
Ya, thina njengebandla singabona amakhansila ethu kawathembekanga lathi sandise ukuthi sibaxotshe ngoba ubufakazi bukhona. Ngu-deputy mayor wethu eHarare uMbanga lapho esabona kontike ethembeki samkhipha. So nxa kulobufakazi bokuthi lawo ma-councillors axotshiweyo abengethembeki, njengebandla le-MDC lathi sizacwayisisa siphumele ubufakazi. Ubufakazi bungakhombisa khonokho kabungenaluthi singalwenza, kodwa ubufakazi uma bukhombisa ukuthi bathembekile yikubahlukuluza, sizazama ukuthatha amanyethelo ukuthi sisihambeni emakhothi siyebona ukuthi sixukaxukana njani ukwenzela ukuthi amakhansela etenze umsebenzi abawukhethelwa ngawo nguZulu.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombukiso wezamabhizimusi oyiZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli wele Namibia umnumzana Hage Heinhop ngesikhathi umumo welizwe umimanxele. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wesonto yeRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis uqale uhambo lwakhe lwamalanga amabili lokwethekelela kwele Egypt ukuyakhuthaza ukumanyana phakathi kwabokholo lwesiMuslim labesiKristu kulandela ukubhonjwa kwethempeli lesiKristu kumalanga edluleyo kwafa amakholo angamachumi amane lanhlanu. Unobhala obona ngobudlelwano belizwe leMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethule amazwe akhe akuqala edalele United Nations kuhlangothi lwezomvikela esazisa ngengozi engadalwa lilizwe leNorth Korea kuhlelo lokulungisa izikhali zembubhiso ezenuclear, esithi iUnited Nations kumele ihlasele lelo lizwe lingakahlaseli amanye amazwe. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yesigaba sePremier Soccer League ingena kuviki lesithupha kulimpela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe ophakathi kweqembu leHighlanders leLengezi ePlatinum Stars ngesonto. Kuvika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emibili njalo lengegoqela uzakuba phakathi kweqembu leBulawayo City lele Triangle yenkundleni eBarber Fields kanye lozakuba phakathi kwentshantsho zanyakenye iqembu leCape United leqembu leChapungu ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium esigodlweni. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu kodwa elidlala kuhle kakhulu eleyada elizamukela khona iqembu leDynamo senkundleni yeMorris Jepo. Kuthi enkundleni yemandaba yesedolobheni leZwishabane iqembu leZishabane Mine lizemukela iqembu leCholojo. Iqembu leWange lizadibana leqembu leChickenini enkundleni yeColliery khonale eMalahleni kuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeBarber Fields. Ngomvulo kumele kube imidlalo emibili lapho iqembu leHarare City elizemukelayo leZPC Kariba enkundleni yeMorris Depo. Kuthi koBulawayo iqembu leHawumine leqembu leWand Rovers azadibana enkundleni yeLuveve Stadium. Ngolwesibili iqembu leBlack Rhinos lizadlala leFC Platinum enkundleni yeMorris Depo. Inkundla yeMorris Depo isetshenziswa ngoba inkundla yeNational Sports Stadium izavalwa ngemva komdlalo wakusasa sekulungiselelwa ukuba isetshenziswa ngabebandla leChrist Ministries elikaPastor Chris Mhlaziyisikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi. Lesi sehlakalo sidale ukuba benhlanganiswe iSuperSport obekumele bebonise kumabonakude imidlalo yakulimpela viki ezadlalelwa esigodlweni bengasabuyi njalo sitshayisa inhlanganiso yePSL ngekhanda ngoba inkundla yeRuvaro isalungiswa ukuthi eGwanzura kayilungelanga ukudlalelwa. Imele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje abaculi abaningi abasakhulayo abavela edolobheni lakoBulawayo bahlezi bekhala ngokuthi abancindezeli bomculo ama-promoters elizweni lonke jikelele babona ngani abaculi abavela phesheya bangcono kakhulu kulabaculi beZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo POY ongumculi njalo engu-promoter womculo koBulawayo ukuze sizwe okuningi.
Yabe khona ngikuthi as long as ama promoters bethola ama South African artists ephuma kwabo channel o abo Trace abo MTV base lapho thina ama Zimbabwean artists esingaphumi khona ikho kule nkinga yangkhona.
Hayi mfanakisi kumele ukuchase kahle abo channel o bayingena ngapi kulobudlelwano olukhona phakathi kwama promoters labaculi eZimbabwe.
Inkinga leyo vele ukuthi ama promoters angeke ekhiphe imali yabo kumbe 25,000 benike ama local artists singaphumi ku channel o.
Abaculi abadabukela koBulawayo linganikezwe ithuba lokubonakala kumabona kude. Ungathi lokhu kuzaphakamisa amathuba enu okubhekwa ngathi libalulekile ngendlela edlula abaculi abadabukela phesheya emphakathini elizweni lethu na?
We as ama local artists akoBulawayo if we had the same opportunity to have a video yethu lawa efakwe kwabo channel o efakwe kuma DSTV channels abukelwa wonke umuntu akoBulawayo we would also have the same crowd pulling capacity njengabo KO and other South African artists.
Mina lawe sike sayenza ingxoxo khona wathi bakhona abaculi abaningi abadabukela eZimbabwe abangcono kwezokucula ukudlula laba abadabuka phesheya. Awungitshele ke mnumzane kuyini okwenza ukuthi abaculi abadabukela phesheya badumeke emphakathini kwethu?
Baduma ngoba baphuma kuma channels awe DSTV abukelwa ngawonke umuntu ngoba imusic is consumed ngomuntu ukuthi eyabe ibona ngayo yakule kuya kule media outlet ukuthi umuntu yakwazi ukuyithola imusic yona leyana. Mina ngayenza imusic yami and I keep it in my bedroom. Akuna muntu ezalalela imusic yona leyana kuyafanana nokwenzakala kuma local artists kathesi.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze ubudlelwano lolu olukhona phakathi kwabapromoter labaculi baseZimbabwe utshintshe?
Mina into engiyibona efanele iyenzakala yikuthi ama-media outlets aseyele ukuvalela abanye phandle.
UPOY ngomculi njalo ungupromoter obexoxa ecingweni loMike Wobe weStudio 7. Lokhe sikuhlelo Woza Friday uBenedict Nhlapho silethela amaqembu amabili omculo kamasikandi. Insizwa edabuka eZimbabwe uMbonisi Mgandla le nsizwa yakwele South Africa uMengameli Shelembe. Injongo ikutshengisa intuthuko esiyenziwe ngabaculi beZimbabwe kumdumo kamasikandi lo odabuka kwaZulu.
Hey, see,
umkhosi waZimbabwe umbonisa umkandla othotshule ingwe ngo-1992 eSolus Mission enyakatho yakwelamandebeleni. Lege insizwa kwele South Africa umengameli Shelembe odabuka engwegweni enkandla kwaZulu. Kunengike ongangeke weshukanise ngalo umculo kaMasikandi loba nje uchawa zinsizwa zamazwe amabili ehlukeneyo. Yena ke uMasikandi umdumo odabuka kwaZulu wasungulwa zinsizwa ezazitshayela iziginci ekweluseni enhambweni loba zizilibazisa. Lo mdumo wasala kwaZulu ngesikhathi umzilikazi esiya kwakha umbuso wakhe eZimbabwe kugwendo aluqala ngo-1822. Kodwa kuma kwesimo eZimbabwe sekwenze izizukulwane zombuso kwamzilikazi zibuyele kwele South Africa esezifike khona zakhombisa ithalente elikhulu kumdumo kaMasikandi. Umbonisi uthe zikaMasikandi ukhule lazo kwade siseGoli ngo-2014 wacindezela idlakade lakhe lakuqala elithi Ngikhethelwe Wena lalandelwa nguSiminoff.
Ezomculo ngaziqala ngisasemncane ngoba ngathi ngizalwa ngathola umkhulu wami evele ecula yena lo Masikandi engudlalayo edlala vele lesiginci njengoba ngidlala. Ngase ngithi mina angeke ngize ngife ngingazange ngalenza iphupho likamkhulu wami. So yilento yangenza ngakhetha ukudlala uMasikandi ngoba umkhulu bedlala uMasikandi.
Ngakwelincele umengameli laye uthi yinto azelwelayo.
Engifisa ukukwenza ngalomculo njengoba ngenza lomculo lo. Ukuthi ngakhe isizwe sabantu abamnyama sibe imbumba noma ngabe uqhamuke eZimbabwe noma ubuqhamuka kuphi kodwa uzizwe unethezekile. Ingoma ngiyayibhalela ke vela kukho la ngingiyithathe khona. Kuyenzeka ngibhale mangabe ngibona into ethile engithintayo kabi.
Ngawulalelisisa kahle umculo wamaqembu la amabili indlela okuqhotshwa ngayo iziginci lale okuhlatshelwa ngayo ziyahambelana. Umengameli uqakisa umtshanje obuqumbaqumba isiginci lezwi lakhe elikutshelela. Kanti ke umbonisi uqakisa kakhulu umlayezo osemazweni engoma zakhe. Sobule nqaba yabaculi beZimbabwe kwele South Africa asebengena emculweni kaMasikandi kanti abanye babo sebedume kakhulu kugoqela uzinja ziyamluma abafana bakamzilikazi labanye. Bobabili laba baculi bathi ikusasa yabo imhlophe nke okutsho khona ukuthi uMasikandi akayi kubhuluka. Umbonisi uthi ufisa impilo yakhe neyabantu abakhe isekelwe umculo.
Ya ngiyafisa ukufika ezingeni eliphezulu ngalo mculo ngoba ngiyayazi into engiyenzayo umculo into engathi ngizalwa ngayitholi khona. So ama-plans wami wonke asemculweni, ithemba lami lonke lisemculweni. So bengifisa ukuthi umculo kube yiwona ozangenza ngikwazi ukuphilisa abantu abami, sikwazi ukusiza abantu bonke, ngikwazi ukusiza ngisho umphakathi.
Umengameli yena uthi ufuna umculo wakhe ulethe inguquko ebantwini elizweni jikelele.
Engifisa kakhulu ukuthi ngiyibone ngisezingeni eliphakeme kakhulu, umculo wami ufinyelela kezo zonke iy'ndawo ezikhona kulo mhlaba njengoba siphila nje. Ngiyathemba ke futhi ukuthi lokho kuzokwenzeka.
Kusobala ukuthi abaculi beZimbabwe benza okubukwayo kwezikaMasikandi okuveza khona ukuthi loba umculo odabuka kwaZulu kwabosendo lombuso kamzilikazi yinto elokhu isegazini loba nje sekuntolontolo oyisemkhulu basuka kwaZulu. Siphuma ke ngale ekamengameli esithandwa sakhe. Ale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Shapo.
Siziphetheke ezosuku ngombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli weLenamibia. Umnumzana Hage Heinhop yena okudaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe ngesikhathi umnotho weZimbabwe umi nganxele lamafikitali lawo eqhubeka evalwa. Kuvika unompumelelo moyo.
Bengakayivula umbukiso umongameli Mugabe lomongameli Heinhop kunye namakhosikazi abo baqale babuka amabhizimusi abukisayo lonyaka ezHITF 2017. Evula okusemthethweni umbukiso wezHITF 2017, uDkt. Heinhop uthe kazange athandabuze ukuzovula umbukiso ngoba ukwala bekunzima ngenxa yobudlelwano bamazwe omabili obuphambili.
When I received a letter from one of the iconic leaders of Africa's independence movement, His Excellency Comrade Robert Gabriel Mugabe, to pay a state visit to Zimbabwe. Good rainfall in the entire Chadian region have further improved the outlook for our economies. We understand that Zimbabwe, the breadbasket of Chadian region,
inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje ziqalile ukungena kumbukiso lo osulamachumi amahlanu lasificwamine mobili. Umgcini sihlalo weZITF unkosikazi Ruth Ndlovu ukhuthaze amankampani ukuba aqhubeke esiyabukisa embukisweni lo. Uthi uyabonga usekelo lweNamibia lokhe baqala ngomnyaka ka-1991 ukubukisa njalo abakaze bayeqise.
We hope that your visit to Bulawayo, the city of kings, is both a profitable and enjoyable one. Zimbabwe and Namibia have always enjoyed cordial political and economic relations.
Kuthi ilizwe leSenegal lingene kulanga lesihlanu lilokhe lingakabukisi ngoba lingavumelani lembadalo yogatsha olubona ngokuhlawulisa ngezokungena lokuphuma kwempahla eyeZimra. Usomabhizimusi umnumzana Obert Sibanda uthi ngabe iZimra iyasebenzelana labo somabhizimusi kuqale uhlelo ababelusebenzisa kudala lokuvumela kungelambadalo osomabhizimusi ukungena lokuphuma kwempahla abazozivukisa ngaphansi kohlelo lwe-Atacanet.
Kuhle ukuthi kube njalo. Thina kuZMC sasisebenzelana nabeZimra ukuthi ama-companies amazweni avela abuya nempahla zabo.
Ngemva kokubhoda bebuka amabhizimusi, umongameli weNamibia uhlole ibutho likamongameli Mugabe wathi eseqedile waseqhubela izicoco kumankampani anqobileyo lonyaka eZITF 2017. Imitshina yokuzilibazisa evame ukujabulelwa ngabasakhulayo eLuna Park lonyaka ayibuyanga. Ibandla leZANU-PF liyabukisa lalo kuHall 5. Umongameli weNamibia uthe kathokozi ngesilinganiso sokuthengiselana phakathi kweZimbabwe lelizwe lakhe wathi kumele kukhuphuke. Njalo uthi bakhangelele ukwesula umthetho wokuthi umuntu ovakatshela ilizwe lakhe aqale athole iviza ethi kuziphatha amandla zikahulumende lamalunga edale lephalamende abalamapasipoti abomvu sebengena ezweni lakhe bengadingi iviza. Uthi abantu makhaza bazatholiswa amaviza ngesikhathi bengena ezweni lakhe. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo eZITF, nginguNompumelelo Moyo.
Kwanele Mthwakazi olubalelisayo ngontungamile Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.